ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 3 kumfumfu 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sihlezi emsebenzini, imali yasikwani, ayisompilo esingayiphile yokuthi imonthi nxa isiyaphela or isalari nxa isizafika, sokusele 2 weeks, somele uboleke izimali ukuthi ukwanise ukulokhu uqhubeka usiye emsebenzini. Ayisompilo esayihambelayo esikolo, ayisikho esikufunayo esikufiselayo.
Odokotela bohlonzi lwaphezulu, ama-senior doctors labo baqale ukukhalala umsebenzi namuhla bekhala ngeholo eliphansi.
U-senior moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike. So ukuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke i-strike sase siphelile, engingakwaziyo ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nini. So akula ngincedo enditholileyo yiko kubhalwa ekhadini khwalokho.
Izigulane ezidinga ukuhlinzwa zibuyiselwa emakhaya zingelatshwanga ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukubuyisela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko incwadi yakhe yokuhambisa iphasipoti, usithi ulakho ukubalekela icala lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela bohlonzi lwaphezulu abangamalunga enhlanganiso ye-Senior Doctors Association labo baqale ukukhalala umsebenzi namuhla bekhala ngeholo eliphansi. Lokho sokuthiye abagulayo besebunzimeni obukhulu njalo bekhalaza kuhulumende ukuthi alungisise lolu daba ngokuphangisa ngoba kungasela odokotela ezibhedlela. Kubika uMavis Gama.
Ukhalala umsebenzi kwabo senior doctors kuze ngesikhathi odokotela abasanda kugqiba izifundo belokhe besemba phansi besithi kababuyele emsebenzini abakhala ngakho kungakalungisiswa. Odokotela benhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sebelenyanga bekhalala umsebenzi, bekhala ngokuthi kabasanelisi indleko yokuya emsebenzini njengoba iholo labo lingeneli. Unkosikazi Esther Maunganidze ngomunye wabakade belande ukuzokwelatshwa namhlanje wafica kungela odokotela.
We are being referred to come to be helped here at hospital.
Sihlulisela kulezi zibhedlela ezinkulu sivela kwezincinyane ukuthi sitholiswe usizo lwengcitshi, kodwa asilutholi. Sikhonguhlala lapha sile ihlungu zethu. Kungani uhulumende engalungisisi udaba lokwengezelela odokotela iholo labo ukuze babuyele emsebenzini basize abagulayo?
Omunye wabodokotela ongathandanga ukubethwa ngegama uthi ukubona izigulane ziswela ozisizayo ezibhedlela kuyamzwisa ubuhlungu.
Sihlezi emsebenzini, imali yasikwani, ayisompilo esingayiphile yokuthi imonthi nxa isiyaphela or isalari nxa isizafika, sokusele 2 weeks, somele uboleke izimali ukuthi ukwanise ukulokhu uqhubeka usiye emsebenzini. Ayisompilo esayihambelayo esikolo, ayisikho esikufunayo esikufiselayo nxa sithi singodokotela.
Usola uhulumende ngokwehluleka ukunakekela izizalwane zeZimbabwe ezambeka embusweni.
Kutshengisela lakho ukuthi abalandaba abantu abagulayo abasezibhedleleni, ngoba ngabe ukuthi balendaba labo ngabe bayasengezelela izimali zethu zithole ukubuyela emsebenzini, siyenze umsebenzi wethu, sigcine abantu abagulayo.
Odokotela badinga ukwengezelelwa iholo kanye lokokusebenzisa okweneleyo ukuze kusebenzeke ezibhedlela. Abasanda kugqiba izifundo, ama-junior doctors esibhedlela sePhara-Lenyathwa, abafole belubhekise emahofisini abebhodi yezempilakahle eye-Health Services Board izolo, bathi kababuyele emsebenzini baze bengezelelwe iholo njengoba abalitholayo lingeneli indleko yokuya emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Kusenjalo inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni ijikelele eWorld Health Organization ithi kumele uhulumende weZimbabwe akhulumisane labodokotela laba kulungisiswe izikhalazo zabo babuyele emsebenzini ebaphathise izigulane. Udokotela Alex Gasasira omele iWorld Health Organization eZimbabwe uthi isimo esibi somnotho elizweni yiso esenza ukuthi odokotela bakhalale umsebenzi. Uthi izikhalazo zabodokotela zingeke zilungiswe nxa kungela kukhulumisana kwabo uhulumende labanye ababona ngezempilakahle. Odokotela asebehlale isikhathi eside ezibhedlela zikahulumende labo bakhalale umsebenzi namuhla njengabasakhulayo abenza lokhu mhla zintathu kumpandula. Izibhedlela zikahulumende zilabodokotela abedlula 1,550. Odokotela abasathuthukayo bahola imali engaphansi kwamakhulu amabili amadola emelika i-$200 ngenyanga. Womgcini sihlalo wenhlanganiso eqhatsha odokotela i-Health Services Board udokotela Paulinus Sikhosana ucele odokotela ukuthi babuyele emsebenzini. Wothi uhulumende uyazama ukulungisa konke okubahluphayo. Ebuzwa ngokwenza kalayo udokotela Gasasira utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ulethemba lokuthi uhulumende uzakhulumisana labodokotela kulungiswe iholo labo lokunye okuthiyeneyo.
As you may know, the complaints of the doctors factored around the economy, the current economic situation of the country, which is really a higher level than just the health sector. Their main complaints, as you may know, are around their payments, their conditions of service.
Njengoba usazi ukukhonona kwabodokotela kwenziwa isimo esibi somnotho kweZimbabwe. Lokhu kuphezu kokungenziwa ngabezempilakahle. Bakhonona ngeholo langendlela abasebenza ngayo. Inhlangothi eziningi lempilweni nje jikelele abantu babhekane lohlupho olufanayo.
We are very, very hopeful that a proper dialogue between the doctors, the government, the employers can happen.
Silethemba lokuthi kuza kuba lokukhulumisana phakathi kwabodokotela lohulumende ngodaba lolu. Kubikwa ukuthi uhulumende uyazama ngazo zonke indlela ukulungisisa udaba lolu, ikakhulu nxa sikhangele ezokuthi badinge imitshina lokunye okufanayo.
So we are concerned that the most vulnerable people who are in most need of services would not be able to access the services that they would require if the doctors keep away from work. So that is a big concern for us.
Sinethemba njalo elokuthi odokotela bazabuyela emsebenzini. Sikhathazekile kakhulu ngokuthi abantu abafuna ukuyadinga uncedo ezibhedlela kabenelisi ukuthola uncedo lolu.
So that is why we would hope that this could be resolved and they return to work soonest.
Udokotela Alex Gasasira umela inhlanganiso yeWorld Health Organization eZimbabwe. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Silokhu sikudaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela isigulane umnumzana Trimon Pofu olotshelwe incwadi yesibhedlela sePlumtree eDistrict Hospital ukuthi ayekwelatshwa ngokuhlinzwa isejari ngesiNgisi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals uthi ubuyiselwe emuva engelatshwanga njalo waphiwa iphetshana elilotshwe ukuthi aphenduke ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
So ngibuyelile ngedate yamhlaka 2 liyade ngithi 2 October kuyizolo. Okwenzekileyo ukuthi ngithe ngifika
kube busungu kakhulu ngoba ngifike ngangathiwa lethuba lokuthi ngidindise ikhadi alidindwanga ikhadi lami ngikhuluma nje kwakathesi okwenzakele ukuthi ngirefere kudoktha omele onguye omela ndlinzi uSinya Moyo ubekhona uSinya Moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike ukuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke i-strike nase siphelile engingakwaziyo ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nini so akula nginethe nditholileyo yiko kubhalwa ekhadini kwalokho
obuhamba ngakho kuphuthuma okunganani njalo ukuhlala kungalungisiswanga kungahlupha na
kungahlupha ngoba into engihamba ngayo e-UML esusemzimbeni iyakhula and ikhula ngesiphangephange sokuthi anytime ngathi ngasengingumuntu olahlekelwe yimpilo yikokukhona
awenelisi ukuya ezibhedlela lezi ezizimele o-Mater Dei labanye
okwenzakala ezibhedlela lezi anti liyakwazi ukuthi kudingakala imali enjenge-foreign currency angikwanisi ukuthi ngiyithole ngoba ilizwe leli vele njengoba lazwa ukuthi akusavunyelwa ukuthi utholakale usebenzisa i-foreign currency but ngasese imali efunakalayo nale i-foreign currency ukuthi ngiyibhadale ngikwanisa ukuthi ngiyenziwe i-operation yaleyo ngoba engikubonileyo ukuthi kulabantu abakwanisayo ukuthi ba-operate ngoba abanye abantu izolo ngidole abantu imibhedi iphuma ubone ukuthi umuntu sibili i-operative
ngabangabe besebenzise imali yakwamanye amazwe
ngokucabangela kwami mbona ngani ngabantu abangabe besebenzise imali zakwamanye amazwe ngoba mina ukungena kwami besibathathu bazisimele sizokwenziwa ama-operations ngoba abantu endlane labo ngabantu esasikwanise ukuthi sinikane ama-numbers sifonelana ukuthi sibekwazi ukuthi maykuthi sokulungile sikwanise ukubuyela sonke besikhuluma sahlangana abanye bangikhona sizabuyela sonke izolo sonke saphenduzwa kanjalo nje bona aba-operathiweyo ngabantu esingazange saba labo izingane lalilanga but ngabantu embonileyo ukuthi batholele usizo
esibhedlela seneso i-Plumtree District Hospital uke wabona ukuthi khona kuhamba njani
emavikini ladluliyo ngaphinda ngabuyela basuka bangitshela ukuthi amaphilisi ade benginika wona ukuthi ekwanise ukuthundubeza ubuhlungu angeke baqhubeke benginika wona kuzame ukuthi ngimeke sure ukuthi ngiyathola leyo operation emele ngiyeyenziwa kuqala e-Plumtree kunzima kakhulu ngoba iqiniso elikhona akula sibhedlela esizimeleyo akula sibhedlela esingaphansi kwabezinkonzo sibhedlela ezithenjiwe yizenezo izibhedlela zikahulumende lezibhedlela zesili ye-Plumtree amaklinikhi naleyo engikhuluma ngawo njengoba ngikhuluma nje kutegesi amanensi asehayana lokudinda ibhuku
lo ngumnumzana Trimo Mpofu isakhamuzi se-Plumtree njalo ungumsekeli kamabhalane wogatsha lwabatsha kubandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umhlangano wamalanga amabili ophathelane lomsebenzi wamanzi lamandla kagetsi owe-Water Energy Climate Industry i-Nexus Washen uqale namuhla kobulawayo eZimbabwe International Trade Fair phansi kwendikimba ethi Developing Sustainable Solutions to Empower the Future. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwamanzi lamandla kagetsi kulandela udubo lokunganikuhle kwezulu okuthiwe amadamu amakhulu ezweni engaselamanzi. Obona ngezamabhizimusi kunkampani ezitif unkosikazi Dorin Zamatira uchasisa ngomhlangano lo.
Umhlangano wezamanzi ukuhlanzeka lamandla kagetsi lelanga uqalela kuhle lamhle kuseni edolobheni lakobulawayo lapho sibone iziphathithamandla zenhlangothi ezehlukeneyo bengena lomhlangano bebonisana ngendlela abangathuthukisa ngazo ezamanzi lamandla kagetsi lelanga ezweni. Umbukiso lo uyakuqhubeka kusasa uhamba ngendikimba ethi Developing Sustainable Solutions to Empower the Future.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosazana bonye wengwenya uthi kusasa bazahlangana lezakhamizi zakobulawayo bebonisana ngodaba lwamanzi kanye lezibi.
Umbukiso walamhlanje nxa siwukhangele njengeBulawayo City Council uhambe kuhle kakhulu. Sinanzelela ukuthi kusinike ithuba lokuthi sitshengisele ukuthi senzani pertaining to amanzi, isanitation, energy, le climate change. Kusasa iBulawayo City Council kanye lezi TTF company sihosta ukuthiwa i-service delivery indaba. I-service delivery indaba leyi izohlanganisa ama-service providers being oBulawayo City Council lezinye imihlanganiso lama-residents akoBulawayo ukuthi sizokhuluma ngama-sustainable solutions in the provision of water and sanitation.
Umongameli wenhlanganiso yabamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, uMnumzana Shepherd Chawira, uthi njengabosomabhizimusi bakhangelele ukutholiswa amanzi kagesi lamanzi.
Our request to the government is industry needs power.
Isicelo sethu kuhulumende silula sithi njengabamabhizimusi sifuna amanzi, sifuna lamandla kagetsi ukuze sisebenze, ngoba nxa lokho kungekho akula lapho esingakhona. Le ndawo lapho esisebenzela khona kumele isisekele ukuze lokho kusikwenzayo kuthuthuke. Ngasikhangela lamandla kagetsi senanze ukuthi kona imbadalo yakhona iphansi, okokwenza ukuthi inkampani yezisa isadalale iyehluleka ukuthi isisize. Sikhangela ukuthi ngabe i-government kumbe iyakhuphula kancane imbadalo kagesi ukuze labafuna ukuthi bangene ezisa laphana benze ibhizinisi baphumelele.
Because it's not viable to invest in the power sector in this country because the government is keeping the tariff low.
Umhlangano wezamanzi lamandla kagesi uqoqwe ngosekelo lwemali evela ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagesi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili, iziphathamandla zikahulumende ezisuka kunhlangothi ezihlukeneyo kanye loZulu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDC lithi ubunzima uZulu weZimbabwe abhekane labo buveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi ayithembisa abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. UZulu udla imbuya ngoluthi ngenxa yokudilika komnotho, ukusilela kwemali, ukudula kwezinto, ukusilela kwamandla kagesi lezinye indubo ezijiyeneyo. Embikwena wethu lengolwesibili o-State of the Nation Address, uMongameli Mnangagwa uthe amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe aselethe ubungcono empilweni kaZulu. Kodwa abe-MDC bathi akulabuvelo osobukhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, kanye lowake wamela insiza South edale lephalamende elilunga le-ZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo, onguye osungula lingxoxo.
Sibonile umongameli ekhuluma ekhangele umumo okhona elizweni. Ukuba lisile konke kusukela singathi kuma-industries ethu ukuthi ahamba njani, ekuphileni kwabantu ukuthi bahamba njani, lokuthi izinto zangona zihamba njani. Ngokubona kwami ngibona ukhulumile umongameli njengomongameli welizwe ekhangela naye akukhangeleleyo ukuthi ifisa ukuthi iZimbabwe ibe njani, njalo umumo esikuwo umi njani ngalesi sikhathi. Njalo nangendlela akhulume ngayo, ukubeke kwabasobala wakuvuma futhi ukuthi yebo ye ubunzima bukhona ngezizathu ezokuthi kube khona, ngoba kuthethe iminyaka eminingi ubunzima lobu ukuthi kube khona. Ngalokho asiyo into esingavuka sesithe namhlanje ngoba sekungene umongameli uMnangagwa sokuvuka kuphelile, kodwa kuzalunga ukuhamba kwesikhathi.
Nansi indaba Sibanda.
Singawubona indlela uMnumzana uMnangagwa leZANU-PF ababambe ngayo umkhonomi leze noto zelizwe kuvele wazi nje ukuthi ukhanya ngani kabazi into abayenzayo kulesi sikhathi. Ngakho ke kutshengisa ukuthi akulabo vele lobungcono obuzaba khona. Selokhu bathoyo beqala nje isibambile iminyaka besithi kuza kuba ngcono lokhu kungabi ngcono. Baqala bona bathi hayi lisinike the first 100 days zadlula, bathi 90 days, bathi 3 months zadlula. Bathi 1 year sezidlulile, sesisazi ukuthi phela lokhu abahlala besipromisa khona kukhanya ngani kakufika indawo. Njalo khangela ubona ukuthi kathesi kutshona kwayizolo benze njani indaba zemali, baphazamisa kakhulu ukusebenza komkhono lokutshengisa ukuthi emqondweni lasengqondweni umnumzana uMnangagwa lohulumende wakhe bangani sebephelelwe sibili ngendlela enkulu. Lokho ukuthi bazathi bona kufanele kube lobunzima ukwenzela ukuthi kube ngcono. Kuyamangaza kakhulu ngoba ubuzima bangikhona kufanele baziwe nguZulu weZimbabwe, babaziwa nguye ke umnumzana uMnangagwa nabantu bakhe. Emihlala ephapha ngendiza mtshina yakhe le ayithengayo eqambela abantu bamanga ukuthi ngiyakwelinye ilizwe, sesibona phela nsuku zonke ezihlala ingeyakhe. Kutho ukuthi lanxa kuyukuthi uyicelile phela labantu abamnikayo balomusa omkhulu kakhulu, indaba engamnika imali yokulungisa umkhono melokhu bemnika imali yendiza mtshina nje kuphela.
Nkomo, kuze kube nini kambe elesi ithi uZulu kumele abekezele ngoba sesiside isikhathi uMnangagwa esembusweni kodwa akulalutho olulungayo?
Into ekhona lapha engayijongo ukuthi ngikhulumane lo dokotela, udokotela uSibanda ulisikhulumene seMDC ngoba efundile engudokotela. Sibe sesikuthatha thina ukuthi uhulumende naye yedwa ngokwakhe ungawukhangelela ukhokhelwa ngabantu abangama-technocrats abanjengodokotela ubani uSibanda. Ngisho singafuna thina ukuthi sikhulume ukuthi sithi iZANU-PF kodwa sikhane nento ukuthi uhulumende kabunjwa libandla kuphela kodwa ubunjwa la ingathi izizalwane zalelo lizwe ezifundileyo ezikhona emahhovisini eziyizo ezigcebisa ubani uhulumende, ezizo futhi ezigcebisa ibandla leZANU-PF. Nganayo ndlela mina ngokubona kwami laba abantu abakhona emahhovisini ukucebisa kwabo becebisa upresident uMnangagwa yinto abayikhandela ukuthi ile usasa lethu lizabangcono, ngoba lapha sikhuluma phela kanye ngama-technocrats abantu abafundileyo yibo abasemahhovisini. Ayisikuthi bathethe onkomo babajikela khonaphantiselisani ubani ubaba uMnangagwa, but bathethe abantu abafundileyo njengodokotela uSibanda ukuthi asilungiseni umumo wethu wezemu-economy ube kanje. Ngaleyo ndlela abaningi siyakwazi ukuthi singabe kade silobuhlungu ngobunzima obungabe bukhona, kodwa phela lapha ingathi izicebiso esizitholayo nangethimu ebunjwe ngubaba uMnangagwa eyalaba abantu abafundileyo njengodokotela uSibanda ngibona ukuthi kuzasincedisa kwela kusasa.
Dokotela Sibanda, kuyini okungenziwa ukuze kube lenqubela phambili ilizwe liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo?
Sivele satho thina ngaphambilini ukuthi isimo somkhonomi lempilo jikelele kaZulu weZimbabwe ayisoze ibe ngcono xa kuyukuthi silokhe silohulumende ongathembakaliyo njalo kungeke athenjwe nguZulukazi weZimbabwe mhla esihlanganisela laba ngaphandle kwabanye amazwe abangabe befuna ukuletha izimali zabo lomnotho kweli lizwe. Imithetho efakwa ngurhulumente leyo etshintshayo insuku zonke, ukutshintsha izimali abakwenzileyo, lokuthi kukhanyekani ukhetho olwenza umnumzana uMnangagwa upresident, lokho lulukhetho olungavunywanga, lwaba lukhetho lomsulo olumhlophe. Khonokho kwenza ukuthi kungabi khona le bhizinisi eyodwa kuleli lizwe eqinileyo njalo eletha ukunotha isakha imisebenzi ezingazimisela ukuza kwele Zimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo, yena owake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukubuyisela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko incwadi yakhe yokuhambisa ipasipoti, usithi ulakho ukubaleka elizweni. Umphoko ubecele umthethwandaba ukuthi umbuyisele ipassport yakhe ukuze enelise ukuyahlangana lomunye wakhe aqhuba ibhizimusi laye kwele South Africa. Kodwa abathuthisi basiphikisile isicelo lesi besithi umphoko ulakho ukubalekela icala lenkohlakalo abhekane lalo. Umantshela uvumelane labathuthisi esithi umphoko akalaso isibambiso esiqinileyo asiphe inkundla esiveza ukuthi ngempela kajonganga ukubalekela icala lakhe. Singumsakazo weVoice of America Studio 7 isimanyene labenhlanganiso yeMedia Center saqhuba inkulumo mpikiswano yeTown Hall eHarare namuhla lapho esicubungula khona umbiko oyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edalele parliamente State of the Nation address ngolwesibili. Lenkulumo mpikiswano yenzelwa ehoteleni iLemon Motapa Crown Plaza sikhuluma nje. Silenta telezindaba yethu uGibson Bebe khona le. Ngiyakwamukela kuhlelo tjale zansi.
Ngiyathaba Nkomo.
Ye, ngamafithane akusichasisela ukubana kukhulunywa ngani kahle kahle, yiziphi indaba ezichisayo ongathi iphethwe kulomhlangano?
Ye, lomhlangano ke ulabameli bamabandla ehlukene, sibe umnumzana Job Skala omele ibandla leMDC, sibe lomnumzana Richard Mawomba yena omela ibandla leZANU-PF, sibe njalo lonkosikazi Linda Masarira yena omela ibandla le-lead. Besikhangele ukuthi sizakuba nomnumzana Phuma Ngwana kodwa akasenawo ubana abuye la evela ibandla leZANU-PF, nomnumzana Prosper Kitambara yena oyingcwethi ekhangela ngezomkhono mla ekasenisanga ubana abuye. Kodwa-ke asebekhulumile kalethi umnumzana Sikhala ngiyothi ekhulumile ngendaba yokubana ayibona njengebandla isimo esiselizweni akulalutho olungalungisiswa nxa udaba lokubana-ke umnumzana Emmerson Mnangagwa kakhe fanga ngemfanelo abayithi ngesikhuyo ngesikhiwa legitimate sithi bona bazaqhubeka njengalokhu esibonele kwenza umongameli esipha-ke isimo selizwe i-State of the Nation bephuma-ke ephalamende bazaqhubeka-ke bethengisela bazaqhubeka bebangomsindo ngodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akakhethwanga ngendlela efaneleyo. Kwase sithi-ke inkosikazi Linda Masarena wathi hayi bona njengebandla bayamhlonipha umongameli ngabafuna ukuthi kukhulunywe indaba yokuthi akasomuntu ofaneleyo. Sithi ibandla le-MDC yilo ke lihambanisa ilizwe ngoba abantu abaningi basisa ukuthi abantu babonisane babamthana amakhanda ukuthi indiba eziselizweni zixazulule. Kwase sithi umnumzana Richard Mahova wasesitsho ukuthi hayi ibandla leZANU-PF yilo-ke ibandla athi lifuna ukuthi likhulule eleZimbabwe ngoba umnumzana Emmerson Mnangagwa uphe inhlelo lezi abazithembisa abantu lapho bevotela inhlelo zokubana-ke kwezokulima ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi lilungisise ukuthi abantu balime uhlelo lwe-Command Agriculture inhlelo zokuthi lelisane lenkohlakalo bafuna ukulisana nenkohlakalo. Wakhuluma-ke njalo ngenhlelo zokuthi bafuna ukuzivuselela-ke ama-industry lohlelo lwe-re-engagement ukukhuluma-ke namazwe asemhlabeni ukuze ilizwe lilungisise-ke ilizwe elibhekane nazo. Sekhuluma njalo ngendaba yezijeziso zomnotho ukubana-ke izijeziso zomnotho lezo ukuthi ke zethulwe ukuze ilizwe liqhubekele lisiya phambili.
Jahalezansi, ngubamba umlomo sengingenelwe ngumangoye e-studio lapha. Lizasethulela lolu daba ngokugcweleyo kusasa. Siyabonga.
Hayi, nanibongile Nkomo.
Ye, uGibson Bebe intatheli zindaba ye-Studio 7 na ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Odokotela bohlonzi lwaphezulu labo sebekhalele umsebenzi. Umthethwandaba walile ukupha umnumzana Phelekezela Mphoko i-passport yakhe usithi ulakho ukubalekela icala. Kwanele olivalelisayo ngontungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.